Siyabonga Gibbs Dube. Selamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 ngoNtulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Linga lichona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungabonakali kwabantwana abahlanu emzini wenkulumane kudida ingqondo izakhamuzi. Silengqoqo lomama womunye wabantwana abacatshayo.
Abayizihlobo bonke abakubo eSouth Africa bonke balokhe befona bedinga labo bebuza ukuthi asibambone.
Umfundisi uWalter Magaya ukwele Botswana lapho okubikwa kungasimuntu emthandazweni wakhe.
Abakhona khona baningi kakhulu. I think even labayavele eNamibia kukhangani ukubonakala amabhasi alama-Namibia number plate. So sesingaze kuthethe over indawo yakhona eTlokweni.
Kuhlelo lwabesifazane ke lamhlanje sixoxa lo mphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sthembiso Nyoni.
Njengeministry sikhangela umuntu wonke, kodwa mina njengomama njalo njengeministry ekhangela ukuthi omama yibo abaningi abakuma SMEs siyabancedisa ngokubuya kwabo. Kulabo mama babuye bedinga i-training.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukunyamalala kwabantwana abahlanu kwezehlakalo ezijiyeneyo sekudide ingqondo izakhamuzi zenkulumane lemganwini. Abantwana laba abathi uWinnie Museretso wemganwini oleminyaka elichumilane i-14 unyamalale kuyona le iviki. Kuthi uNontobeko Yolanda Nkomo laye owemganwini oleminyaka elichumi i-10 ugcine ukubonakala ngenyanga kaNkwenkwezi. U-Arlington Shereni oleminyaka elichumi lanhlanu i-15, uThabo Ncube oleminyaka elichumi lasithoba minwembili 18, lo Cyril Ndlovu laye oleminyaka elichumi lanhlanu i-15 ngabanye abangaziwayo ukuthi baya ngaphi. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Mandlenkosi Moyo utshele iphephandaba le-The Chronicle ukuthi abangaphathisa ngolwazi lokuthi abantwana laba bangaphi engatshaya ucingo kunombolo ze WhatsApp ezithi 0776097122 kumbe 0717922398. Abantwana laba kunye labazali babo abazani. Sixoxe lo Nina kaThabo Ncube, unkosikazi Botshiwe Ncube, kuze sizwe okunengi ngokucatsha kukamntwana wakhe.
Wasuke siyakholektha ama-results esikolo kuyi-Wednesday, waqala wahamba kuyi-Tuesday, waphenduka wasesithi kulebhuku alisheya lomunye osenketa, waphenduka ntambama sokungama-26. So wasebuyela ekuseni the following day. Lapha ahamba wahamba kasaphenduka.
Ngala bangani yini elingacabangela ukuthi waya khona?
Sesadinga kubo bonke abangani asimbone.
Siyasizwa abanye abacatshayo ukuthiwe baye eGoli kumbe eBotswana. Alizange likucabange khona?
Abayizihlobo bonke abakubo eSouth Africa bonke balokhe befona bedinga labo bebuza ukuthi asikambone.
Sizwa kuthiwa kulabanye njalo abacatshileyo khona ngapho enkulumane. Ungaba lolwazi ukuthi engxenye bengabe sazana bendawonye?
Angilwalwazi ngoba lami ngubone ku-newspaper ku-Chronicle. Kodwa lami angibazi bona laba abakhulunywayo.
Manje sikhuluma nje uselesikhathi esinganani ngabonani?
Uhambe mhla ka-11 February esiyakholektha ama-results.
Amapholisa wona athini?
Amapholisa sayilokhu edinga labo vele belokhu bebuya khonapha laba abakatholi lutho.
Wena kodwa ulabantwana abangani?
Ngilabangu-2.
Bancane kulaye?
Hhayi, yena ngiyomdala.
Ungasitshela nje ngamafitshane umchazi ukuthi ngumuntu onjani ukwenzela ukuthi abangambona babekwazi ukuthi nguye lo ocatshileyo?
uyakhanya ebusweni ongumfana ongaba yi-1.7 ulomzimbo olingeneyo.
Esinye isibonelo angaba laso ke
kwesinye isikhathi uyamunye isithupha.
Esikolo yena ube ngumuntu onjani?
Ube senza kahle sesemuva ngapha kubo form 3 form 4 eqalisa, but second term ube ngani kasayenzi kahle.
Lo ngonkosikazi Botshiwe Ncube, omunye wabacatshelwa ngumntwana obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umfundisi Walter Magaya ukwele Botswana lapho abikwa ichumayela njalo ethandazela abantu. Kubikwa kulabantu abaningi kakhulu abavela emazweni ambalwa angomakhelwane lele Botswana. UMagaya ngomunye wabafundisi beZimbabwe abalodumo kakhulu abathandazela abantu besenza izigigaba ezijeneyo. Sixoxe lesizalwane seBotswana umnumzana Morakile Shunyane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
No, ukuzwa kwami khangeni kugcwele kakhulu khona ngale. Lapha khona kusendaweni ethiwa kuseTlokweng. ITlokweng singathi thina i-village ephansi kweHaveron. I-village encane kakhulu, imigwaqo khona engena le ephumayo ayiningi kakhulu, kodwa thiwa igcwele khona, kugcwele izimoto, kugcwele amabhasi. From what I understand, kuze a very large number of people from South Africa, abanye babuyela bevela eZimbabwe. Ama-citizens aweZimbabwe abalapha yibo abakhona khona baningi kakhulu. I think even labayavele eNamibia kukhangani ukubonakala amabhasi lama-Namibia number plate. So sesingaze kuthethe over indawo yakhona ethiwa eTlokweni.
Sizwa kuthiwa eminye imigwaqo eyakhona le ivaliwe.
Ngila siqiniseko salokho, kodwa I would not be surprised ngoba indawo lesikhuluma ngayo indawo encane kakhulu. iTlokweni ingaze exactly ukuthi population yakhona ingakanani, kodwa it's a small village outside of Gaborone. It's joined the Gaborone. Bengavala imigwaqo ukuthi abantu bekhona ukuthi bengene estudium sakhona bephume futhi.
Ubona abaya khona le ngabadinga ukuthandazelwa na kumbe ngabantu abakhonzayo nje kuphela?
I remember some years back kwakunomunye indoda ethiwa odume othiwa ngu-TB Joshua. When he came here, kwagcwala nje njengakathesa uMagaya ebuye lapha, kwagcwala at the National Stadium, which is the biggest stadium in Botswana. Kwagcwala khona ngale kungabantu ababefuna, some people were just curious ukumbona, abanye bafuna ukuthandazelwa, abanye bafuna ukukhonza. And my assumption, from what I've seen, ama-pictures esiwabonileyo, izolo, iningi labantu abakhona ngale are already members of i-ministry kaMagaya, ngoba bebethola ama-banners akhona, kukhangani bale balama chapters abe South Africa abanye bavela ngalela ngale. So I think they are already members of the church. And then kulabanye abantu abalapha kungabaTswana lamaZimbabweans abakhona ngale ngingazi khona ngathi bafuna ukuthi bethandazele ngoba bafuna ukuthi kube na some kind of healing.
Lo ke ngumnumzana Morakile Shunyane isizalwane seBotswana ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGaborone khona le kwele Botswana. Umanispala wedolobho leHarare uhlangene izolo wavumelana ukuthi kasoze axotshe abaphila ngokuthengisa izitaladeni zaleli dolobho njengalokhu okufunwa nguhulumende. Umanispala lo ulamalunga ebandla le-MDCT kuphela. Lokhu sekwenze lolu daba lwathatha inyathelo lezombusazwe. Okuhlaziya lolu daba sixoxelo kansila womuzi we-Southerton khona le Harare umnumzana Peter Moyo.
Thina into esiyikhulumayo lapha isegcekeni, abantu laba ukuthi babuye emgwaqweni lapha, one bathiwa ngabangeni bazitengisela, abantu basebengena ekawuni ngobuningi babo, abanye bebiza abanye erizeva befithi asambeni sokubhobokile. Two, abantu laba ukuthi khona bangene ezitritini bethengisa, indaba yokuswelakala komsebenzi elizweni. Four, thina singabantu abafakwa ngabantu, so ukuthi khona abantu laba bazama ukusiqhubeza nabantu, thina koloko sibuyalile. Bona yiwo abaletha abantu esikawuni ngaba bakhiphe bodwa, bona yiwo abakhombisa abantu ukuthi bona 2 million umsebenzi uzabuya ngabanike. Akuna muntu abayambona endleleni, akuna muntu ofuna ukuhlala ethengisa. Abantu abalama-degree ngithi abantu abafundileyo abathengisa amajusada abathengisa amatamatrini abantu laba abathengisayo yikho abaphila ngakho khonokho so bangabuyela endlini bayaphila ngani so thina siyalile khonokho sikabathengise ngoba bayisayiswa ukuthi bazothengisa
manje pho labo abathi khona idolobho selisifa ngakhona lokhu ngoba abantu sebethengisa mahlayana yonke indawo okuzabangela ukuthi idolobho lingabi lesimilo lithini lalo
kathini vile selesimilo esivela ngapi bavela babulala kudala kusela into ekhona so bafuna ukubona bona imesi abayenzayo ilungise ngubani yibo kufuze bakulungise khonokho nguye uhulumende wangkhona xa abantu vele sebethengisela ujayisoni moyo kunelson mandela ngapi emgwaqweni ayisithi esathi khona abantu bona abangeni umuntu angacreate iproblem ekwenzela ukuthi khona abanye bayilungisise iproblem yakhe so siyalile khonokho asivumi akuna ivini umuntu wekhansilo ozahamba into yahluphana nabantu
lo ke ngukansila womuzi weSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo obexoxa le Studio 7 ekhona le eHarare. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi angu 909 media wave la kushortwave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Okwamanje ke sengithethela emuva ngilichiya ezandleni zika sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Sthembiso Nyoni, umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngamabhizimusi amancane aqhutshwa elizweni. Sixoxa ngokwenzakalayo ngabathengisa ezitaladeni. Siyalamukela kuhlelo.
Yebo mntana.
Lilohlelo yini olukhangelane labo mama kuphela lapha ekuthengiseni kumbe bonke libaphatha ngendlela efanayo labesilisa?
Njenge ministry sikhangela umuntu wonke. Kodwa mina njengomama njalo njenge ministry ekhangela ukuthi omama yibo abanengi abakuma SMEs. Siyabancedisa ngokubuya kwabo. Kulabo mama babuye bedinga i-training, bedinga ukuthi bancediswe ku-cross border. Bedinga ukuthi bancediswe ngezimali asibalahleli khatshana endomama futhi bathembekile endomama futhi ungambona umama esebuya forward usehlelini into yakhe obaba labo bathembekile kodwa umama bathembeke mu so sisebenza labo kuhle kakhulu uma kulabo mama abalama problems as specific to themselves bangaze badonda ukubuya ku ministry kababuye kithi u permanent secretary wami ngumama u PA wami ngumama bangabuya aza kwanyikelwa kuhle bancediswe ngendlela eziza kwenza ukuthi benze kuhle ama business abo
liboni ngani kungani bebaningi kulabo esilisa yibo yini abahlupheka kakhulu
omama yeba bahlupheka kakhulu kodwa umama phela kasozathi yangaswela ukudla endlini abe sesiya next door kuyacela ungahamba emabhawa ngoba nabagcwele emabhawa hamba endaweni lezi zokuphumulela ezamafaro lezi ngoba nabagcwele khona ngale obaba lapha lohlupho uyahamba edinga omnye ubaba bayenatha kodwa umama ngaba lohlupho uyahamba edinga omnye umama bazama ukuqeda udubo lolu ngokwenza into ezaphilisa imuli. So mina ngiyabasupporta kakhulu mama ngoba lapha belohlupho baliqeda kuhlohlupho loluya kabaluqedi ngokuzama ukuthi banathe kumbe bakhohle inhlupho they face their problems head on bese bezama ukuthi basolve bancedisane so lathi njengabo mama lapha ku ministry sizimisele sibili ukusebenza labo mama ngaleyo ndlela ukuthi baphathiseke bancediseke imisebenzi yabo yephambili njalo lezimuli zabo zondleke
ngohlelo lolu lokususa abathengisa ngongekho emthethweni emgwaqweni singathi kusasa yabomama labo bonke abathengisayo ikhanya inhle yini ukuthi bazaqhubekela phambili ngomsebenzi wabo
hayi ngiyabona kule misinformation elitshelwayo akula muntu othe uzasusa abantu ezidridini ngodli ama leaders ama vendors la bakhulumisana lathi bakhulumisana le ministry ye local government bakhulumisana le ministry yama SMEs eyami ministry ke isiqedile wayo umsebenzi ngoba okwethu ikuthi sibakhuthaza ukuthi ba organizeane into associations sebekwenzile lokho kulama associations angu 18 so amanye akhokhelwa ngomama amanye akhokhelwa ngobaba so omama bangabuya belohlupho siyabaphatha kuhle siyabancedisa ngoba siyakwazi futhi ukuthi yiba baphethe izimuli obaba labo bangabuya senze okufana naye mbona ngani kakula crisis ngabanye nje abantu ababefuna ukuthi batshengisele ukuthi kulalokhu lalokuyana but thina njengeministry silopha ukuthi asiphathaneni kuhle abantu kababekwe kuhle ezindaweni zabo labo ama-SMEs ama-vendors kawavume ukuthi bathengisele ezindaweni ezingcono kulokuthi baphonge ukuthengisela nje anywhere lapho okungela amanzi khona lapho okungela ama-toilet khona ngoba ngaleyo ndlela kabancedisi ukuphathwa kuhle kwamadorobho ethu
siyasizwa abathengisayo besithi kwesinye isikhathi bathola umbiko ochiyeneyo ugatsha lwakho lovela ku-Ministry of Local Government imbiko yenu liqoqa njani ukuthi ihambelana
babe besithi thina sithini
lathi bengaqhubekela phambili bebhadala lo mthelo
hayi thina asila mbiko esibapha wona ngoba okwe-land ngokuka local government okwethu ikuthi bangabuya lapha sithi kaba organizeane babhalane banga organizeana babhalane lapha befuna izimali zokubolekisa babuya kithi lapha befuna training on business babuya kithi lapha befuna ama markets outside the country lapha befuna ama exchange visits with each other yikho kwami lokho okuthi babhadala malini bayibhadala ngapi, bahlala ngapi, bathengisela ngapi, ngiyabe sengiseqila sengingenela enye iministry. Njalo lezi mali ezibhadalwayo, iministry ye-local government maybe lezimbra, but thina asivunyelwa ukubhadalisa umuntu.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Sthembiso Nyoni, umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngokuqhutshwa kwamabhizinisi amancinyane elizweni. Ebesixoxa laye ekwaBulawayo lithiye indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Thiyani ke indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Nazike esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi Ntombenhle kodwa singakehlukani ke sikhangele bezikhokhela ukungabonakali kwabantwana abahlanu emzini wenkulumane lemganwini kudida ingqondo izakhamuzi umfundisi Magaya uwele Zimbabwe ubele Botswana lapho kubikwa kungasimuntu emthandazweni wakhe silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama lami nguChris Gande lilale.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.